Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi ke abantu asebelahlekelwe imisebenzi loke siphume kukhetho. Sibona amakhampani ebala ngesibanga esiphezulu.
Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi amankampani aqhubeka evala ngobunengi lezisebenzi lazo zilahlekelwa imisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho.
Bayathatha esingathi ngama-details bahambise ku-head office. Khonaphana ekuhambiseni kwama-details kuningi okusalayo njalo kule-corruption eningi eyenzakalayo eyenza ukuthi izisebenzi zintshontshe enye imali kamansipala isigcine ngasafikanga kumansipala.
Inhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association ithi idolobho leli lilahlekelwa imali eningi ngenxa yohlupho lokufumbathiswa kwezisebenzi ukuze ziguqule inhlawulo yemithelo yamanzi lokunye.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parire Nyatwa sekhuthaze isizalwane seZimbabwe ukuthi zike zime kancane ukwethekelela emazweni angentshonalanga ahlaselwe ngumkhuhlane ongelaphekiyo owe-Ebola agoqela eleNigeria, Liberia, Sierra Leone kanye leGuinea.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi amankampani aqhubeka evala ngobunengi kanti lezisebenzi lazo zilahlekelwa imisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho. Inhlanganiso le ithi amankampani lokhu esebenza abhekane lobunzima obukhulu bokuswela imali yokubhadala izisebenzi kanye lokuthenga indingeko zawo. Kobulawayo khona iphepha ndaba lebulenjini ele The Source lithi kulamankampani alichumi avalileyo phakathi kukazibandlela lonhlangula. Umumo ubikwa uqhubeka usibamu bemadolobheni wonke elizwe agoqela eleMutare osokubangele ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe imisebenzi. Umphathintambo obona ngezamankampani umnumzana Mike Bima ukwele China okwamanje ukuyadinga usizo lokuvuselela umnotho kuhulumende walelo lizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi impilo isinzima okumangalisayo.
Baningi ke abantu asebelahlekelwe imisebenzi loke siphume kukhetho. Sibona amakhampani evala ngesibanga esiphezulu ukudlula iminyaka yonke nje sihlangane layo. Singathi sike saba le crisis ka-2007 to 2008. Azange ke sibone lokhu esikubona kwamanje. Sibona ngani nje okwamanje kungani kuyesabisa indlela abantu abalahlekelwa yiyo imisebenzi. Nxa abantu belahlekelwa ke imisebenzi okwenzakalayo ikuba zindlala. Abantu bayathwala nzima, abantwana bethwala nzima ukuya ezikolo, abantu bethwala nzima ukuthi bekwanise ukuyelatshwa. Kuba kuningi ke indubo esihlangana lazo nxa ke ukuthi uzulu omningi kasasebenzi. Sibona la uhulumende ukuthi uzamkhanga phela, yikho lapha awuthola khona imali. Ikuthola nje uhulumende la esadakala ukuthi iteksi iwanlutshwana kubantu nakumakampani. Kuzabangela lo busela ngokuya kwesikhathi nxa kuyikuba le ndlala enje. Ikwesikubona kusenzakala. Laba balutshwana nje ngani basele emsebenzini. Singathi indlela ababesebenza ngayo singathi ama-conditions emsebenzini asuke ehle kakhulu. Thole nje sebelahlekelwa ngamapenje nabo, belahlekelwa ngama-medical aid, belahlekela nje inzuzo engaba ngamaloni. Lokuthi ezempilo ama-employers nje ngasakhangeli bezama ukuthi be-survey imali. So kuba lo wenzima obuthize obuhambelana nje nokubhalwa kwamakhampani esihlangana nakho.
Umnumzana Japhet Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi, iZimbabwe Congress of Trade Unions. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezenotho, umnumzana Masimba Kuchera.
Kuthengeka ukuthi umnotho wethu awuhambi kahle, njalo nxa sibona amankampani amakhulu evala, sokusitsho ukuthi akula mali eningi ekhona phakathi kwelizwe. Ngibona njengani uludubo oluqale qeda ama-elections laphana, kumbe singakahambi kuma-elections, kodwa umumo wangikhona uqhubeka usiba mubi kakhulu, okuthi angazi ukuthi kungalungiseka kanjani. Kodwa into ebalulekileyo yikuthi akula mali elizweni, yikho amankampani efana.
Njengengcwethi kwezenotho, mnumzana Kuchera, alubana uthe waphiwa umlando wokuthi uphume lamaqhinga okulungisisa umnotho. Maqhinga bani ongaphuma lawo?
Okokuqala yikuthi kumele sihuge abantu ezimali zabo abafela phandle kwamazwe ngemithetho engenza ukuthi nxa bengabuya le mali yabo iyakwanisa ukuthi isebenze lapha elizweni. Okwesibili okumele sikwenze ukuthi sincedise amankampani amaningi alapha eZimbabwe ukuthi enelise ukuthenga imitshina emitsha ukuthi bakwanise ukuthi basebenzise ku-industry, ngoba sizabona ukuthi amankampani amaningi asebenzisa imitshina eyakudala engakwanisa ukuthi isiphathele i-production eningi kakhulu. Okwesithathu kumele sizilungisele thina into zombusazwe, indaba zombusazwe lapha elizweni. Uyakwazi ukuthi nxa sikhangele indaba zombusazwe lazo zine-impact ku-economy yelizwe. So nxa kuyukuthi indaba zombusazwe zilungisiwe, sakwanisa ukuthi silungise imithetho yethu, sahuga abaphandle wamazwe ukuthi babuye nezimali zabo, bakwanisa ukuthi basebenzise lapha elizwe. Njalo kuyukuthi sadinga izimali ezokuthi amankampani akwanise ukuthi avuselele i-production besenze imitshina emitsha. Ngibona njengani singaqhubeka endleleni engcono.
Umnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho.